Isahluko 5. Esandleni sokudla salowa ehlezi esihlalweni sobukhosi ngabona kule ncwadi imgoqo yayibhalwe emaceleni omabili, njalo ivalwe yananyekwa ngezimpawu eziyisikhombisa. Ngabona le ngilosi elamandla imemeza ngelizwi elikhulu isithi, "Ngubani ofanele ukuvula incwadi imgoqo lokuthukulula izimpawu zayo?" Kodwa kakho loyedwa ezulwini lasemhlabeni langaphansi komhlaba owenelisa ukuvula incwadi mgoqo loba ukhangela phakathi kwayo. Ngakhala kabuhlungu ngoba kutholakalanga loyedwa okwakumfanele ukuvula incwadi mgoqo loba ukhangela phakathi kwayo. Kodwa omunye wabadala wathi kimi, "Thula, ungakhali. Khangela isilwane sakoJuda, impande kaDavide isinqobile. Yikho isingavula incwadi mgoqo kanye lezimpawu zayo eziyisikhombisa." Ngabona imvana imi phakathi kwesihlalo sobukhosi laphakathi kwezidalwa ezine eziphilayo laphakathi kwabadala. Yayikhanya angathi ibulewe futhi yayilimpondo eziyisikhombisa lamehlo ayisikhombisa. Njalo amehlo la amela imimoya kaNkulunkulu eyisikhombisa ethunywe emhlabeni wonke. Imvana yahle yeza phambili yathatha incwadi mgoqo esandleni sokudla salowo owayehlezi esihlalweni sobukhosi. Ithe izithethe incwadi mgoqo, izidalwa ezine eziphilayo kanye labadala abangu-24 bazilahla phansi phambi kwemvana, njalo ngamunye wabo wayephethe ihabhu kanye lemiganu yegolide eyayigcwele impepha. Impepha imela imithandazo yabangcwele. Bahlabela ingoma entsha besithi, "Kukufanele ukuthatha incwadi mgoqo uvule izimpawu zayo, ngoba wahlatshwa futhi ngegazi lakho wathengela uNkulunkulu abantu abavela kuzo zonke izizwana, lezindimi, lemihlobo yabantu kanye lezizwe, njalo wabenza baba ngumbuso labapristi kuNkulunkulu wethu, futhi baza kuba ngamakhosi babuse umhlaba." Ngaphinda ngabona izingelosi eziningi zigombolozele isihlalo sobukhosi lezidalwa eziphilayo kanye labadala, futhi ngezwa amazwi azo. Inani lazo lalingamatshumi ezinkulungwane aphindwe ngamatshumi ezinkulungwane kanye lezinkulungwane zezinkulungwane. Zazimemeza ngelizwi eliphezulu zisithi, "Imvana yahlatshwa ifanele ukwamukela amandla, lenotho, lokuhlakanipha, lokuqina, lodumo, lenkazimulo kanye lesibusiso." Ngasengisizwa zonke izidalwa ezisezulwini lasemhlabeni langaphansi komhlaba laselwandle kanye lazo zonke izinto ezikhona kukho zisithi, "Isibusiso, lodumo, lenkazimulo, lamandla akube kulo ohlezi esihlalweni sobukhosi lakuye imvana kuze kube nini lanini." Izidalwa ezine eziphilayo zasithi, "Ameni." Abadala bona basebezilahla phansi bakhonza.